abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni. Bethu uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyachabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda eNjube High School, uNdalwenhle Ngwenya, uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikole and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi esikolo. Only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi government izama ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana benjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but asifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi sibuya kuyahlala isinkwa siyadura umphako uyahlupha so yikhozi ukwenza sadimonstrator namhlanje sithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ongumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isi bengafundi so abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile yikho abakukhalela abantwana bathi amatishati imali ncane abaholi imali yamatishi ncane. So thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina mfaka uform 1 la mabhuku manengi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi ukuthi nakamabhuku umntwana hambe esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa akulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali le nto eyenzakala esikolo leyi ayikho right. Kumanje sizame ngawo wonke amandla esilawo ukuthi ama-uniform sithenge amabhuku sithenge but abantwana kadesi ukuthi bahambe esikolo amatitsha kuyo. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabo okunye okungayenzeki.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi kenelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhale khukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.